Loku isikhathi sembiko yenu.
Hello, Studio 7. Ngicela ukushuko ewangi. Njani kona ngapho emazweni ngaphetheya ngapho thina ngapha uduwa uphezi amanzi izulu kalini imali ayitholakali avele akulanto noma eyodwa nje ihamba konke ukuquma kusiya opposite direction. Hayi no abantu basizamene ngamandla onke abantu bavote ngokuqiniso. Hayi khona lokuthi kube lithelwa manga yesikhathi sonke. Hayi no.
Ivuka njani balaleli be-Studio 7? Zivuswa ngihlanhla masango ukuthana eSandton Town. Ngisuke njani lapha elikhona ngaphi ilanga liyatshisa sazi lonyaka ukuthi kanti uNkulunkulu silahlile yini izulu kasiliboni. Ekhaya lapho engizalwa khona emalungu elupane ngivusa umama unanhlanhla kumachivuvu ngivuse lo nkosikazi wami umampofana ngivuse lo mdala wami unkomo uarajeni ngivuse lo mdala usathulana undivula u-Afrika Chuma ngivuse lo malume wami upholu ngwenya oyinyanga ngivuse lo mza wami ujabulani ngwenya uthanda utshwala ngithi ngivuswa ngihlanhla wemalungu owakomatshihova khona phana kwencube futhi ngiyabonga ngegama lenkosi uNkulunkulu abe lani izikhathi zonke amen.
Yeah, ku-Studio 7 ngiyabingelela kubasakazi nakubalaleli. Ngithi nansi indaba kaDisemba siphithiphithi bazali ekubeni ekhaya vele siludubo dubo lwakithi lolo asazi ukuthi lungenziwa njani bazali. Ivoti asazi ukuthi ivoti yasebenza izosebenzela na ngoba labanye abantu ngathi ngumpetha nje when comes kulezi zinto zamavoti ngathole ukuthi sebeqedile vele bona amavoti ka-2023 izani ifuna ukuthi nawo laba abantu esithi besimele nabo bahlakaniphe angithi abanye bavele kathi basebenza naye izani so kufuze ukuthi behlakaniphe njalo imajorithi ngapha ngaphandle kwelizwe abantu njalo angeke basuke ngabe bethini isebenzi bebhalisele ukuvota phela yonke le minyaka sidla ngapha emzansi so ukuthiya lapho siyabhalisela ukuvota futhi khonangani hhayi esinye istress futhi esinye istress njalo abantu sokufuza ukuthi ngesikhathi sokuvota bekade futhi bebuyele ekhaya bevota ambona ukuthi kungakwaniswa abantu abangaki khona lokho amboni be mina wami umbono bekuyukuthi khona la angazi bona laba abahola abasiphetheyo ukuthi kukhona yini abangazi zamela khona ukuthi abantu kube lula ukuthi bekwazi ukuyabhalisa emakhaya bekwazi ukuyabhalisa okanye kube nama-polling station khonapha negedi abantu befike bebhalisa ngombana bejike bebuye emsebenzini ngoba ngapha yikho lapho esidla khona phela siyabonga ngoba ngiqophile lo ethembisi.
Sanibonani bantu abadala. Bantu abahle shuwa siyalibonga kakhulu uhlelo lwenzayo umsebenzi elowenzalo uphiwa uNkulunkulu shuwa nina elikhulumayo ku-Studio 7 mina engikhulumayo Ncube Mafi ngiphuma eyolecholotho nzalela etholotho ngibonga shuwa inamba zenu ithekeyeli nankwa endani lathatha egula umsigana ngiyabonga kakhulu umsebenzi lowenzayo uNkulunkulu angani ngaliphathise ligcine insuku zenu ziyande siyazisizwa into eziningi ezijeneyo kusa kwamalanga suku zonke ngongaphasti 8 hlangana lohlelo lenu sisitshela izindaba ezikhona elizweni ngamazwe ngamazwe atshiyeneyo sibonga kakhulu siyezwa sibile izindaba zamazwe ukuthi ilizwe ngelizwe kuphilwa njani kakhulu kwela eZimbabwe yilo lokuqala lilendlala lolodukwa lilamali ligcwele kuyanga asikwazi shuwa ukuthi dukamile inkomo ukuthi shuwa lokhu sizakuphephela ngayo asikwazi izihlobo zethu labangane basuke bachiya kunjalo singazi ukuthi kuzaze kulungenini so hhayi ngithe ndikhulumise shuwa lapho elihlala khona uNkulunkulu ebelani apho elilala khona uNkulunkulu ebelani elibusise lanini lanini kuze kube phakathi ami ngiyabonga kakhulu dukamile inkomo ukubona kwenzela abanye bona abesebenza labo wonke ithi into engakakhulumisa inkosi yabusise
Enda ndiko rume isa basakazi bote kwa Studio 7 na barani bote riti prepani mwai COVID iku ula ya watu zino riti pangane zi maski na social distancing ise na sanitizer iku ula ya COVID ndiko ri hapa ndiko rile ya watu mama chepelendi wako chiswa ubaba na watu pambuso na hei pati ya zantif iku ula shambu ende ula shambu zino kuhu opet mpofu ndi mutu wa mawishindelele nzino uko jira watu brazi watu wa sindelele ni uko jira wa mutu wa sindelele brazi zino watu wa sindelele wa chite gai uko jira zitu zote na hindi wa sindelele ni ula wayo wajia kudara watu wa shoneni peplishi wajia kudara watu wa shoneni na gai na gai wange na gai na gai wajena zino chise ani watu worina uko chisa ubaba na mabenda uko chisa ubaba na mafuta uko chisa ubaba uko chise ani shango shango na worina niwombila imeseji iye panda gai ife na bone pokemo hati na utachiwa asafari na ufara na kutini hee voice message niwombila ribare wa sazi wa studio stage niwombila nda
Labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318